So we seek out to send a bagu VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mlalela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuMfumfu 2024 Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kubolwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga kuba ngama-sanctions babengasoze bawafake.
Amalunga e-Broad Alliance Against Sanctions atshengisela phandle kwesigodlo sempendleka eZimbabwe esithi kumele zesule ezithezo zenodo ezethezwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Singabo baba nje sikubeke siye eqinisweni. Asizwani lezinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imphefumulo yabanye bethu singabobaba.
Kuqhutshwa umkhankaso wokulimukisa abesilisa ngemvukuzane yebele. UMalaitha badlala umdlalo wenguqu wokuphathisana emsebenzini lokuphatha kahle uZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu bajengzeleyo lamhla phambi kwesigodlo seMelika eHarare besola izijeziso abathi zethweswa eZimbabwe yilelo lizwe ngosuku lwe-SADC Anti-Sanctions Day lamhla eliqondane lalolu daba. Kodwa umeli wesigodlo seMelika, uNkosikazi Pamela Tremont, ugcizelele ukuthi izijeziso azethweswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni lonke jikelele eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Lokhu kwenzakala ibandla leZANU-PF lisungule umhlangano walo we-annual National People's Conference namhla koBulawayo lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa akhulume khona ngokuthi kube lokubambana ebandleni lakhe. Kuthe uhulumende uzaqedisa uhlelo lwamanzi ngokwakha idamu leGwayi Shangani njalo wancuma lezinduna ngodaba lokukhula wundi. Uze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqele lelunga leZANU-PF uMnumzana Kutines Dube yena ubesanda kusayina iphepha lepetition elisola izijeziso zenotho.
Yikuthi laso isigodlo seMelika siyehluleka ukuthi sizigeze ngokupheleleyo ekuthini awakho. Siyavuma ukuthi akhona, sibe sesitsho ukuthi abamba obani, abamba inhlangothi zamakhampani ziphi. Kodwa udubo lwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga kuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi belokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende. Lokho into esegcekeni bavika kumunwe entweni engavikekiyo. Ungathatha njengomzekeliso wokuthi amabhenki eZimbabwe kawafakwa ku-visa system international, okunjengokuthi awungeki uthenge into ye-America directly from ibhenki yalapha ngoba akakuvunyelwa khonokho ngokomthetho wama-sanctions. Osokusitsho ukuthi umuntu noma efuna into eqakatheke kangakanani kwele America kumbe ezindaweni okusetshenziswa amabhenki e-America la kwamanye amazwe nje, awungeke uyithenge leyo nto usuka ekhampanini yakho. Sokumele udinge abanye abantu abaza kuthengela ukuzayenza ukuthi leyo nto idule ibuye sivela kwamanye amazwe, into ezikanjalo nje. Futhi lakho bangakuboni ukuthi yikho okwenzakalayo, bayakuvala khonokho. Zibotshaniswa umsila, batshisa usiba lwethendele, babe sebevika ngomunwe, bachaya inja befihla umphini. Ogavena be-Reserve Bank abakwazi ukusayina izivumelwano ezinkulu kakhulu eziletha imali elizweni ngokuthi bengabantu ababe bethiwa bakumalista ama-sanctions. So silaso isitha esijame emnyango okokuthi nxa abantu bengabambananga, nxa abantu bengalalisa inkophe, nxa abantu bengaswela ukuhlakanipha bacabange ngezisu, ilizwe leZimbabwe liyabuyela ekuhluphekeni kweminyaka leminyaka ngeminyaka okwenzakalayo kungakabonakali uzibuse ka 1980 owabuya lebandla elibusayo elezano PF lona eligoqela elikababa umqabuko onkomo elezapho.
Uqhubeke njani umhlangano weconference khona ngapho kobulawayo? Emenye imbiko ithi kulokungazwisisani phakathi kwebandla lezano PF.
Njengakutshela khona nje njengelunga lebandla elijabulela okwenzakala emzini wakobulawayo iconference lay. Lokho okukhulunywayo okokuthi kuyalwiwa akuzwananwa. Foni bandla lengasanyewa, lingasakhulunywa, hatshi kutsho ukuthi sokufiwe. Vele abantu bazahlala bekhuluma into ezingekho ngoba bayafisa ukuthi ngabe kukhona konke khonoko. Kodwa thina esiphakathi kwebandla lezano PF lathi siyabe sibala kuma newspaper sibe sesibona ukuthi ngabantu ababe belesizungu babe sebedinga nje ukuthi benze inganekwana ngebandla ngento ezingekho. Yikho bona ibandla lihlala inqoba nje ukhetho lonke ngomva kokuthi kukhulunywe ezinjengazonezi abantu baze baginqe nje bekhuluma into engekho ebandleni lezano PF. Ngiphakathi mina kuzano PF angikakuzwa, angikezwa umuntu othi kasilwe lobani kumbe kuthe.
Lo ngumnumzala Witness Dube, ilunga lebandla lezano PF, bexoxa ecingweni losidalile emhlangano weStudio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi okwenzakala eZimbabwe kutshaywe kukhulunywe kuhle ngu-ambassador Tremont othi ubukhohlakalo lokunye yikho obhidliza umnotho wakwele Zimbabwe.
The Voice of America, VOA.
Abezindaba abe-Newswire babika ukuba intengo yempahla etshiyeneyo phakathi kukambandula lomfumfu kukhuphuke isuka kokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.8% kusiya kusilinganiso sokufika phose amajuma amane ekhulwini 37.2%. Abezindaba laba babika ukuba lokhu kubangelwe yikuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG okwenziwa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Mhlaka 27 Mpandula, ibhanga leli lawisa isisindo seZiG ngokwedlula kancane okuyisilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 43%. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezenotho esebenza ekolijini lemfundo yaphezulu i-National University of Science and Technology, lapho kukhuluma ezimele.
Lokhu kutsho ukuthi isisindo semali esenzuzo yethu siyehlile, yikho esingakuchasisa ukuthi inflation. Kutsho ukuthi ngenxa yokuthi imali yakithi iwile isisindo ngenyanga ephelileyo phose ngesigaba esiphose sayihafula isisindo sayo. Lokhu kusuka kubangela ukuthi le ntengo yempahla emavinkilini ikhuphuke ngezinga eliphezulu elihambisana lokuwa kwesisindo semali yakithi. Kutsho ukuthi imali kade siyihola kulaba abahola imali yeZiG isiyehlile isisindo sayo, sithenga impahla ezinlutshwane kulalokhu kade kuthenga inyanga yenyanga.
Singathi-ke umuntu onjengawe sibili khonapho-ke ohola enasti, singathi imali igugudeke kanganani nxa ungasitshela abantu kuzithi bebona umzekeliso ukuthi hayi kunje kunje?
Ngathi imali iphose igugudeke ngengxenye yayo esingathi ihafu yemali ekade siyihola. Kutho ukuthi nxa impahla kade yisenelisa ukuzithenga ezegrosari ekade yizanelisa ngenyanga ephelileyo, anisenelisa ukuthenga impahla ezidinganayo, sengikwanisa ukuthenga ihafu yempahla leziyana akade yizithenga imali ingawo yeZiG.
Ye kuyavimbeka yini khona kukumbe kuyaqhubeka kunjalo?
Hayi, kuyavimbeka ngoba kule mbangela ehle yabonakala. Imbangela ibonakele ngoba yikho kube yikuwa kwesisindo kunyanga eyodwa. Sikhangele ukuthi kunyanga ezizayo, hayi, kuzaba lokuvimbeka okuthize. Ngoba kunanzelelekile ukuthi kusuke kwaba lokudindeka kwemali eningi kulaleyathi cathenge. Ngakho yikho kusuke wabangela ukuthi isisindo si kodwa kusiya phambili asithembisile ukuthi ayisoziwe lanxa siyicubungulisisa. Asikhangelanga ukuthi kuzaba lento enkulu ezaletha ukudinda kwemali enkulu kunyanga lezi ezibuyayo. Sibona nayi kube yinto ethe gqi ezakime mbijalo.
Akusoze kufanele le bhondi kumbe labo-Parastec konke khonokho?
Lapho yikho sesilovalo khona esifisa ukuthi basethembise ngoba hheyi gibs sokunzima ukuthi sitho ngesiqiniseko ukuthi akusoze kuye fika khona phana okwafika khona ezinye. Kodwa sithi yesinanzelele ukuthi usiyafika umfalakazi kuyabe kuminjani. Kunzima ukuthi sihle sitsho sibili njengoba sasivele sithembile ukuthi ayisozijike. Kanti esilathi sokuzima ukuthi sitsho ngobuqothi ukuthi hhayi ayisoze ijike kodwa hhayi ithemba sisaselayo.
Lo ngumnumzana Steven Zone Dlamini, ingcwethi kwezomnotho esebenza ekolejini leNational University of Science and Technology, ubeqoqa leStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhathi umhlaba wonke uqhuba umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month, abesilisa abazibiza ngokuthi Men in Heels, kumbe amadoda agqoke uqhwa, akhankasela ukuba abesilisa behlolwe imvukuzane yebele elakho ukubahlasela njengabesifazane. Uthi uzokhumala usipha loludaba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
La madoda avunula aphelele ngabokwa iziketi zepinki lezikipa ezimhlophe azihambele etshatshalazini engaqize qhakala. Umsunguli wenkampani yezokuxhumana eye-Black Cherry Management Holdings, unkosazana Lerato Mulete, uthi inhloso yale imvunulo yikukhanga iso labesilisa bese kutholakala ithuba lokubalimukisa ngokuthi labo bayahlaselwa imvukuzane yamabele ngakho kufuze bayehlolwa.
Ngibona ukudikeka okuthi abo baba baye esibhedlela bazowusheka i-prostate health yabo ne-breast health yabo because i-breast and i-prostate health inali-link. So it's important for abo baba to go and test early so that bavikeleke.
Iningi labesilisa beZimbabwe abakhulume leStudio 7 bathi ngokuqala ukuzwa ukuthi amadoda lawo ayahlaselwa imvukuzane yamabele. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi zindaba ezethusayo kakhulu.
Yes, bekumkhuhlane engiwazi ukuthi umkhuhlane ohlasela kakhulu abesimama. Kodwa ukuthi usubuye usuzotshala ngapha kobaba hayi angakaze ngizwe impela.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Nyoni owaziwa kakhulu ngokuthi Musgidi laye uthi ngokuqala ukuzwa lokho.
Singabobaba sinenkinga eyodwa, silohlupho olulodwa olokuthi thina singabobaba nje sikubeke siyeqinisweni asizwani lezi zinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imphefumulo yabanye bethu singabobaba.
Isizalwane sakwele South Africa umnumzana David Lucas owahlaselwa imvukuzane kabili ngomunye wabakhokhela lo umkhankaso wabokwa.
You owe it to yourself to look after yourself.
Ufanele uzinakekele, uzithande. Lokhu uwenzelela labo abakuthandayo ngoba abanengi abakuthandayo emulini lasemphakathini.
Esinye njalo isizalwane sakwele South Africa unkosazana Anelina Matiba uthi wafelwa nguyise ngenxa yemvukuzane ngemva kokuphuza ukuthola usizo lokwelatshwa.
Ubaba bekane prostate cancer angafuni treatment ngalesikhathi kumele ukuthi aye for i-treatment. It was already too late. Umalumama wamthatha wamisa esibhedlele for i-treatment but it was already too late.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Kwena Mwabelo.
We must go and see a doctor when you're not feeling well because asikhulumi asithanda ukukhuluma ngento ze ukugula and so on and so forth.
Umongikazi unkosikazi Zinhle Sithole osebenza njalo kakhulu lenhlanganiso ye-Cancer Association of South Africa ukhuthaza abesilisa ukuthi bazifundise ukuhlala besiyahlolelwa imvukuzane yamabele kanye leminye imihlobo yemvukuzane kanye phakathi kweminyaka emibili.
Kubalulekile ukuthi indoda inakekele ibheke ukuthi akukhona ushintsho emabeleni wakhe.
Ngokutsho kohlangothi lwezibalo zikahulumende i-Statistics South Africa, phakathi kuka-2008 kusiya ku-2019 kube labantu abazinkulungwane ezingamachumi achiyagalombili lanhlanu 85,000 ababanjwe umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Leli nani kucatshangelwa ukuthi khathesi selisedlula inkulungwane ezilikhulu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubukula ngokudlelana lamanye amazwe, namhla uqhube umhlangano lomkhokheli kahulumende wakwele-Lebanon baxoxa ngempi ephakathi kwelizwe leli lele-Israyeli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press wabika ukuba abazahlola ukhetho oluzaqhutshwa kwele Botswana sebeselizweni leli bagoqela iqula le-SADC ele-Commonwealth lele-African Union. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sikasizwe imibono kahulumende weMelika. Elo Israel labulala umkhokeli weHamas uYahya Sinwar elithi nguye owaqoqa iHamas yahlasela ilizwe leli mhla ziyisikhombisa kumfumfu nyakenye lapho kwathunjwa khona izizalwane zakwele-Israel lezakwamanye amazwe. Kusandla kubulawa uSinwar, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wathi umhlaba wonke jikelele usukhangele kangcono ngokubulawa kwakhe. Ele-Israel selabulala inkokheli yeHamas egoqela u-Ismail Haniyeh, owayekhokhela uhlangothi lweHamas olwezombusazwe kanye lebutho leHezbollah kwele-Lebanon. Unkosikazi Harris wathi uSinwar wabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1200 kwele-Israel njalo wayelegazi ezandleni zakhe ngoba wabulala waphinda wathumba abadabuka kwele-Melika lezizalwane zakwele-Israel abangamakhulu amabili namajumi amahlanu 250. Uthi abanye babo lokhu ebesaphila kube labanye njalo asebadlula emhlabeni ngenxa yeHamas. Unkosikazi Harris uthi ukuhlaselwa kwele-Israel yeHamas yikho kwabangela impi ephakathi kwele-Israel yeHamas eGaza osekubulewe abantu abaningi. Uthi bonke ababulala labethusela izizalwane zeMelika bazadingwa bebulawe njengoSinwar labanye eGaza kwele-Lebanon lawamanye amazwe. Uphinde wathi ele-Israel lilelungelo lokuzivikela ngakho-ke kumele yehlulwe iHamas. Unkosikazi Harris uthi lokhu kungenzakala kuzakhulula abantu abahlala eGaza abasezandleni zeHamas. Uthi eleMelika lifuna kube lokuthula emhlabeni wonke jikelele ukuze abantu behlale bekhululekile. Le yimibono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, omalayitsha baziwa kakhulu ngokuba izigilamkuba emgwaqweni. Kulabathethisa labatshaya abagada izimota, labanye abenza okunye okungathakazelelwa nguZulu. Kodwa bakubone kufanele ukuba bekulungise lokhu. Bebethe gwaqa enkundleni yemidlalo eJoloto bedlala umdlalo wenguqu besenzela ukuxoxisana ngokuphatha abantu njalo lokusebenza bebambene. Unqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Bekuthunga uthule enkundleni yeJolocho Business Center ngolwesithathu lapho omalayitsha abangamajuma ayisithupha 60 akade bebumbe amaqembu amane banqikilana kumdlalo wenguqu. Omalayitsha laba bagoqela abahlala eJolocho lePlumtree bathi sebele minyaka emithathu behlangana bechova inguqu. Omunye wabaqoqi walomdlalo lo umnumzana Shepherd Bule uthi badinga indlela yokwakha ubudlelwano.
Omalatshaba every week, omalatshaba fortnight, omalatshaba plumtree, omalatshaba kunguzi. Singamathima ngu-4. Itramini lesi sili-3 siyenza. Andthen namhlanje sikhona apha umnyaka wesi-3. Saqala siyenza siyi-2 singomalatshaba eviki lamalatshaba fortnight. Kathe sesibaningi sesizobamalatshaba plumtree lamalatshaba kunguzi.
Ubhule uthi kodwa kudlalelwa amahhala ngoba iqembu linye ngalinye likhipha inkulungwane ezimbili lengxenye zamarandi eSouth Africa, 2500 rands efakwa engcebethini.
Sikhangelela ukuthi team ezawina ithathe 7500 and then ezaluza kufinali ithathe 2000 then abaluze kusemfinali abatholile. Indlela yokuzijabulisa ngayo.
Lokhu kufakazwe ngumnumzana Melusi Ncube laye ongumalayitsha.
Injongo kade kuyinjabulo kunye nokwazana ukuthi njengabasizi bomphakathi mhlawumbe bangathola omunye ele-breakdown endleleni kube lula ukuthi sixhasane sazane njengoba sisazana kunje. Injongo yethu ukuthi nje abantu beyazana kungabi lo msindo ezindleleni ma singaphambanisana kube khona nje into yethu ibe yenhle nje njengabantu abayazana.
Umnumzana Gift Inkomo isakhamuzi secholocho uthi kuyajabulisa ukubona omalayitsha bebambene kungela budlwangudlwangu.
Siyakhulekitha abantu becholocho nabeklamthi ngisho ukuthi nabo bayaqhubeka ngelinanga babizela bonkayi bebopani sikhombisahlangana nje because kwenza sicine sibonana ukuthi ano we are not enemies but we are one. So ama-tournament anjesilinga mina ngiyawahlipha lapho.
Ubhule uphinde wathi bathethe leli thuba ukuba bathokoze ukuthi umnyaka suphela kungela malayitsha wejolotsho obhubhileyo engozini yomgwaqo. Ubhule uthe bayafisa ukuthi bavuse iqembu lenguqu ejolotsho elingakhuphuka liyedlala ezingeni eliphezulu ele-Premier Soccer League njengalelo elalikhona kuleyo ndawo eminyaka edluleyo.
Asiyafisa kakhulu because vele omalayitsha banewala amathimu abamancane. Kwamathimu amancane balokuleza ama-tournament ehambe eplamthi naphingayo. Siyafisa vele ukuthuthukisa indawo yakithi. Sifisa kakhulu ukuthi indawo yakithi ithuthuke.
Omalayitsha laba basebenza kakhulu emathebeleleni lapho abathwala khona impahla etshiyeneyo abayithwala besuka kumbe besiya kwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngisecholocho ngingungqwele Dube.
Songe sikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo nangakho uswakisa amahloni kwamanye amazwe mani. Mayezohalaliselo omunye umuntu ukuthi upresident waseMozambique ukuthi unini. Ukanti ke bona abazokhethwa eMozambique abakakhulumi lutho sokuyokhuluma yena nangakho kahle kahle yena uyini uyena ukhomishini na waseMozambique ela lokho kulihlazo ulihlazo kakhulu impela into enzo nangakho bonisa sobala ukuthi umuntu nje odlame nje umuntu odlame impela uchepe senonke weSadec ezoyenza amanyala nje haya lokho impela haya kufakisa amahloni mani kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi akanayo impila kahle nabantu elayo lokho elihlazo manazi into le sehlisa isithunzi singabantu bezimbabwe.
Sanibonani, sanibonani beStudio 7, sanibonani obabuntungameli lobabu Gibbs Dube. Siyabonga bakithi ngokusinikeza indaba eziba neqiniso esikhathi esiningi. Yes, phinde sibonge laphana ubabu Ezra Chisa ngakho konke akwenzile emncwabeni oruze kubekwe ugogodo Morose obe umuntu obesimthanda sonke singaka bantwini bakwamthwakazi ugogo bakithi obekwazi ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo obekwazi ukukhuluma la ubuhlungu khona ukuthi la siyacindezelwa la siyathathelwa into zethu la sithathelwa lemsebenzi yethu. Hayi ubekhuluma bakithi ugogo. Ende futhi mphinde ngibonge ubabu Ezra laphana ukusikhulumela ikakhulu kubona inkinga esidibana nayo empilo. Impilo bakithi sisiqedele ihlobo. Kulatshwa abantu imkhuhlane rongo laphana ukugijinyiswe uhanjiswe kodokotela emasejari ukuthi lokhu zeni imshini kabalayo laphana esibhedlela inkalakatha yesibhedlela impela ku-second largest city.
Abantu bakithi linjani? Linjani ukuphila lonke ngezindawo ngezindawo ikakhulu abelupane esigabeni semalungu lapho. Ibingelelwa yimi usobhukweni umahlangu lithanda kakhulu ngithi selithengile inhlanyelo injalo okudula lonyaka. Selithele inumquba emasimini izihlobo zami ngithi ngiyalithanda lonke bantu bemalungu lapho ikakhuluma lumami lapho samthulisa uPaul Ngwenya lo mdala undefula lapho sathulani lojabulani Ngwenya lapho umza wami ngibingelele saphre lapho umde onke nje abemalungu lapho ngithi liyaphila yini injani la ngikuchisa izihlobo zami liphilile yini kodwa ngiyalikhumbula.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uliviki uhlelo Was a Friday lomculo wakobulawayo Alois Ncube ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Alois the Rapper ocula umdumo we Afro Trap Music. asuzeni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Zingoma ezihlabisa usinga ngoba zigxile entabeni yemvelo zivela kuAlozi rapper yena ke udabuka
ngazalelwe eMatopo endaweni yasenjelele ngafunda endaweni yase22 ngase ngifunda lesendaweni yaseGwanda eMahongo kuthiwa kusemandiwongola istage name yami ethi Alozi rapper yabuya egameni lami lokuzalwa elithi Alozi Ncube so ngase ngithola khona ukuthi ukuze kube lula ukuthi umuntu angizwisise ukuthi ibizo lami labo yangakuphi ngase ngiquma igama lami lokuzalwa.
Seleminyaka ethize icula uAlo esebenza labanye wona umculo wakhe ubizani
kuthiwa yi-afro trap or i-tribal trap kumbe i-digital maskandi. Nisebenze lo Cliff Jeans, lo Feb Jim Shana kaGogo, ibhukesela imhlophe, uMathenga wezinkanyamba Music Productions, uFuel of Key Productions. Ngiqale ukucula ngo-2020 kwathi ngo-2023 ngakhupha ke idlalade lami lakuqala eliqukethe ingoma
ukhona abamenza waba nomdlandla ukucula uAlozi.
Inspiration yami ngayithola kusijava, ngayithola nakuBig Zulu. Abantu umculo wami hayi bawamukela ngezandla ezifudumele impela. Njengomuntu ocula ingoma esihlabisa usinga ezigxile kakhulu enkabeni yemvelo, abantu bayamukela kakhulu umculo, bathi bayakuthakazelela ukuzwa isiko livuselelwa ngomculo.
Chaka somnyama inkuzana emnyama isilo sobdabuko omnyama isilo esahla safohloza sageza ngegazi labafo setheso ngomkhonto kasha angezi kancane bafana nyamosha ngikho
ungakahambi tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngapi nculi.
Umculo wami utholakala kuwo wonke nje ama digital stores ku Digital Music, DistroKid, Spotify, AudioMac, YouTube iyatholakala umculo wami. Kanti njalo enkundleni zokuxhumana ngikhona kuFacebook ngu-Alozi Rapper, iFacebook page yami ngu-Alozi Rapper, ku-Instagram ngu-Alozi Rapper, ku-Twitter nakhona ngikhona ngu-Alozi Rapper igama, naku-TikTok ngikhona igama ngu-Alozi Rapper.
Ngu-Alozi Rapper ebesikwethiselayo kuleli viki kuhlelo Woza Woza Friday. Phela sonke lithukela kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ake isikhathi savumi ngingakhohlwa live talk iyalandela ngesikhathana esilandelayo. Olivalisayo ngenjabulo kumthembo osithembayo uKips Dube. Lalelani i-live talk iyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.